Umnikeli kamqondisi wezempilakahle lokuhlanzeka kobulawayo umnumzana Charles Malaba uchazisa kabanzi ngomkhuhlane wobhova.
Umkhuhlane wobhova umkhuhlane obangelwa ngamagciwane kuthiwa ngesilungu ayiras. Umkhuhlane lo ovame usuke kunyamazana eyi-1 kusiya kwenyamazana kumbusiya emuntwini. Nxa kube lokuthi inyamazana esilomkhuhlane le isuke yaluma eyinyamazana.
Umkhuhlane wobhova uyelapheka, kodwa abezempilakahle bakhuthaza ukuba wenqatshelwe ungakabambi inyamazana. Umuntu engalunywa inyamazana elobhova kumele athole amajekiseni amathathu avikela ukubamba ubhova. UMalaba uyaqhubeka echasisa ngalokho.
Kulomuthi oyelapha i-rabies, kodwa khona vele okuqakathekileyo ukuthi i-rabies inqatshelwe, kodwa i-vaccination inqatshelwe ingabi khona, ngoba esikhathini esiningi vele nxa i-rabies ikhona kumbe yinja kumbe inyamazana bani, ngoba kuyabamba even inkomo, kuyabamba even umangoyi, umuntu asayelapheke. Umuntu engathola ukwelatshwa, asithi uselunyiwe umuntu, engakafiki ukuthi sekulama-signs ukuthi usegula, uyahlatshwa okuthiwa yi-anti-rabies vaccine. Kunjalo nakunjalo inja or inyamazana ezinye ezivalileyo iyahlatshwa zingakaguli, zingakalunywa, ukuze nxa iyalunywa inyamazana elobhova ingathathi ubhova.
UBulawayo kakabi lalo udubo lomkhuhlane wobhova, kodwa baningi abantu abalunywa yizinja, ikakhulu ezintula ezitaladeni ezingelabanini. UMalaba ukhuthaza abantu ukuba bagcine kahle izinja zabo ukuze zingathelelwa ubhova yilezi ezigcwele phandle zingelabanini.
KwaBulawayo udubo lobhova ngeke ngasho ukuthi lukhona. Esilakho ngama dog bites amaningi kakhulu. Nabantu bengalunywa izinja siphange sithi baphangise betholeni uncedo, ukuzifike laphe usegijima uyedingani usizo lwama-antirabies.
Ukhansila ka-Ward 1 uMlando Ncube uthi njengekhansili sebanquma imilayo ethile, njalo inja ehamba mahlayana iyadutshulwa.
NjengoBulawayo sanquma ukuthi lowo muntu olenja edolobheni lapho ihamba kumele ayibophe, ahambe eyibambile, njalo kayivunyelwa ukuba phandle. Njalo sile size yamayadi evunyelwa inja. Amayadi amaningi amalokitshini isayizi yangkhona ivumela inja eyodwa. Ngakho-ke silohlelo okuthathaya biyodoko, nxa ingabothelwanga sesivumelene ukuthi sizabe sidubula ukuthi ife, ngoba ziyona emayadini ezinye seziluma abantu, njalo ukuthi uzilandelele ubona ukuthi zihlatshiwe yini ukuthi zingabe lobhova kunzima.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ndodana Moyo uthi kuqakathekile ukuhlabisa izinja zivikelwa kumkhuhlane wobhova.
Ukuhlabisa izinja kuqakathekile kakhulu, ngoba ma zingahlatshwanga zingaluma umuntu uba lomkhuhlane wobhova. Kuliqiniso izinja kulezi nsuku seziningi kakhulu ezingaziwayo ezizulazulayo, kubangelwa yikuwoma komumo welizwe. Abantu abasenelisi ukufida izinja zabo ukuziselela. Izinja sezibona ukuthi zingahlala emakhaya zingafa ngendlala, kudalwa ngomumo okhona elizweni wokoma kwezinto usuze u-afektha lezinja izifuyo.
Ubhova lulakho ukutholakala kunyamazana zonke, njalo umuntu uba lobhova engalunywa inyamazana elobhova. Inyamazana eziningi ziyavikelwa kulo umkhuhlane ngokuhlatshwa amajekiseni. Okwamanje idolobho lakoBulawayo libhekane lodubo lwezinja ezizulazulayo zingelabanini, njalo lezilabanini azinakekelwa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.